odokotela bafole behlabelela njalo besitsho abafuna ugatsha lwezempila kahle okumele lukwenze ukuze babuyele emsebenzini bethi uhulumende engaqhubeka eqinise ikhanda labo bazaqhubeka bekhalala umsebenzi. Udokotela Shepherd Khumalo uthi ukusebenza esibhedlela sokunzima ethi lomphathintambo wezempila kahle ungathi ulele emsebenzini.
Into engathi usebenza esibhedlela lapha kunzima, isibhedlela sisazinto. Even lo minister wethu ungathiwa laye ulele emsebenzini khona ngale. Kade zapromiswa izinto since 2014 till up to now zingesikola $50 an hour. Thina sifuna i-$10 an hour.
Evumelana lokhumalo udokotela Mogeno Rwande uthi isimo sishubile akulamithi ezibhedlela njalo angeke asebenza elambile.
Khona kushubile lapha sibile ezibhedlela. Akusebenzeki lapho. Yoni nje sinodwo khona umuntu engizobuhlungu ukuthi yabinyekho sometimes lapho esibhedlela la. Ngeke sisebenze silambile number 1.
Udokotela Christopher Mpofu laye uthi kubuhlungu ukuthi bakhangelelwe ukwelapha abantu bona belambile.
Isimo esilapha esibhedlela sethu siyadanisa. Kuba kube buhlungu ukuthi khona wa expected ukuthi silaphe abantu ngapha silambile.
Udokotela Thabo Moyo uthi umsebenzi wawufundela hashi ukukhalala umsebenzi ethi lokhu kwenzakala ngoba kulabantu abangafuni ukuzwisisa njalo akudingeki ukuthi uhulumende aze atshelwe okumele akwenze ezibhedlela.
Sithi okwenzakala lapha kuyasidanisa sibili ngoba thina sahamba esikolo 5 years singemva kwe-desk safundela. Azange sifundele ukustrayikha ngoba ukuhlala ngikhaya, safundela ukuthi sizokwelapha abantu. Konke lokhu kusenzakala ngenxa yokuthi kulabanye abantu abangafuni nje ukuzwisisa kuphela kulanto eziningi ezifunekayo lapha. Akudingeki ukuthi abantu baziye kustrayikha ukuthi ube kwasi amadokotela ukuthi asebenze, kumele kube lento zenezwa ngithi. And then kubuye endabeni yemali leyana. Imali le asomali esiyicelayo, asomali esiyinegotiatelayo, imali esiyidimandayo ngoba sayipronyiswa, imali esayithenjiswayo ngomnyaka ka-2014.
Isimo esisezibhedlela siyadanisa, abantu bayazithengela imithi ukuthi abangenamali balele esibhedlela bengatholi ukwelatshwa. Abanye ngabalahlekelwa ngumphefumulo ngoba kungela mithi labodokotela. Laloba abongi bekhona abenelisi ukuhlola betsho ukuthi umuntu engelatshwa kanjani ukuze asile okwabo yikulandela okuthiwo ngodokotela. Odokotela namhlanje bangene kulanga lesimachumi mabili lantathu bekhalele umsebenzi beminyezwi linye bethi bafuna imali abavumelana layo lohulumende ngomnyaka ka-2014 eyamadola alichumi ngehola ukuba lempahla ezeneleyo zokusebenzisa ukutholisa izigulane imithi hashi ukuthi bazithengele. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo eMpilo Central Hospital, ngingu Anastasia Ndlovu.